Zupko urejesi ungarejesi apati ungathi uyakhangela indlela bona bakaZupko abafuna ukuthi bona bona usebenze ngayo le mali abakubhadala yona at the end of the day is not profitable at all because bona bakoZupko okokuqala baziza kurejestela imota yabo bakunike ukuthi bakutshethe ngelanga elingaka sifuna ukuthi khona uyenza ama-trips angaka sekubhadala imali engaka nxa sekubhadale leyo mali you can't afford to buy ama-spares because vele ama-shops amaningi athengisa ama-spares bathengisa nge-rand kumbe nge-user so nxa sithi uyayithenga khona ngalo it is very difficult thina kona bezinto eziningi nje nxa sikhuluma ngebhondi yes you can buy here and there but ama-major things la ama-major components especially ezimota amathaya lawa nxa sithi uyathenga ngebhondi yasikuthi kudule okunye okumangalisayo vele kakuthengeki so kuba nzima okuthi ngathi uhulumende yena angakwenza kuphela kavumele ama-private players babuyele emgwaqweni then babeze bezama ukubacontrola engxenye kulodinga ukuthi hayi lingalayisha abantu abalinganileyo abangaka because at the end of the day ungakhangela abantu abaningi ba-investa elot ku-transport industry bezitshethi khona yi-business lethu leli but nxa uzavuka esesekuseni kuthiwa kona wena awusasebenzi ungasasebenzi imoto yakungasasebenzi abantu abakho uyabenza njani uyabasapota ngani izikulu fees ama-rent kuningi okuningi okufunakalayo and ungathi uyakhangela abantu abaningi ngaba njengoba vele kungasela msebenzi ezimbabwe when they took the ama-packages abo bazama ukuthi bangene ku-transport industry which they pay ama-roads authority and some other things for them to operate but nakadesemisiwe so ugcina ungasakwathi umuntu ayenzeni sibili that's why sikuthi abanye abantu sebo uthova ngenkani ugcine sekugijinyiswa ngamapholisa which is a thing esingayifuniyo uhulumende kavumele ama-private players laba babe yi-part babe yingxenye ye-transport industry you can't have i-monopoly kwi-company yedwa yenzayo ukuthi ifuzithola abantu
singathi uhlupho lolu osolubangele ukuthi kuswelakala imota zokuhambisa zisilele lubhahile yini kakhulu le maphandleni
emaphandleni lapha kunzima you'll find ukuthi kona to travel a distance of mengxenye about 40 to 50 kilometers to 80 kilometers on a one way trip ubuye engxenye leseyi umuntu uvele emakhaya ubuye edrobheni zabe uzodinga kuye bentshini kumbe what ama-private car they charge up to about $100 ay 100 rand so kuba nzima labo bantu labo bayahamba bayokutshetha kunzima kuma-red blocks sidlula nzima kuthithenithen so into zakhona zigcina ziba nzima ngoba ukuhamba bayahamba but kuhambe imoto ezincane so imotelezana ezincane ziyaba zi-overloaded akula mntu ofuna ukusala ama-red blocks ibili abe khona kodwa izimoto ezibona zihamba so zonke then usuzibuza ukuthi kade what is happening uhamba njani then ungakuzisisi but abantu they strike abanye bayenza ukuthi ngxenye yethawn kule-road block they will have to